uzaba lo mhlangano omkhulu kakhulu ngolwesine stadium. Ubaba uzaba isikhulumi esikhulu esiqakathekileyo ngupresident wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa, onguye uzakhuluma kakhulu mayelana lezinqumo ezathathwa, izinqumo ezathathwa yi-SADC kusummit edluleyo, imhlangano wabakhokheli amazwe aku-region. Bekhuluma njalo bexwayisisa kakhulu ngobubi bama-sanctions afakelwa iZimbabwe, aselethe ukuhlupheka phakathi kwabantu bakithi, aselethe konke ukudubeka esikubona kathesi kwezomkhonomi njalo lezenhlalakahle. So akusiyo asokuthi abantu bazangena i-street bed match, yaba ngumhlangano omkhulu ozaba ngomuntu wonke. Ithi i-national event izaba ngumhlangano wesizwe oqondane nokuthi batshengisele ukuxhasa isinqumo lesenziwa eJerusalem kuviki ephelileyo.
Ye, siyabona ukubana wona amazwe awentshonalanga athi ukuze izijeziso zenotho zisuswe kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu. Lithini lina ngalokho?
Sithi thina yiyo into eyenziwa nguhulumende. Yazi ukuthi baba Gande ubaba ku-new dispensation, kunyawo olutsha lwesihamba ngalo, waqakathisa kakhulu ukumanyana nokusebenza ndawonye. Wabiza amalunga wonke amabandla athiyeneyo ukuthi bababuye bazovalelana endlini bakhulume ngodubo lweZimbabwe. Amanye amabandla abuya engathize, kodwa ibandla eyilo elikhulu lala ukuthi libuye lifuna ukuthi khona lingahlanganiselwa amanye amabandla amancane. Kodwa i-politics zokuthi umbangazwe awunakuthi kulomuntu omncane kulomuntu omkhulu, siyalingana sonke. Abantu yibo bazasitshengisela ukuthi onguye omkhulu onqobileyo ngubani. Lonke sakubona kwaba le mhlangano, kwaba le election, kwavunyelwana ukuthi khona sinqobile njengoba vele sihlala sinqobo. Kodwa sathi njalo ngababuye abafowethu sihlaleni phansi sikhulumeni sikhulumisaneni. Bathi laba abanye abe-opposition e-MDCA bathi kabafuna ukukhuluma lathi, bathi njalo kabafuna ukuthi bahlangane lamabandla amancane, bafuna kona ukuthi khona banje ngendlela ethiyeneyo okwedlulela laba bantu.